sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 24 kuMabasa 2023 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Lekhiniso lelo elikhulunywa ngomkhenqulo ukuthi i-corruption iningi kakhulu. Abantu abaningi sebekhulume ngendaba le. Sangisela u-controller endodijasenaround.
Umphathintambo obona ngokusetshenziswa kwemali yakweleZimbabwe, uMnumzana Mthuli Ncube uthi ubukhohlakali buyamemedeka eZimbabwe. ELeZimbabwe lithi selizama ukuhlenga izizalwane zakuleli lizwe ezibhekane lempi yomvukela kweleSudan.
Oza sivulela iZITF kulo mnyaka yingwenyama yamaSwati inkosi uKing Swati III.
Umbikiso womkhulu wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uqala kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Umphathintambo obona ngokusetshenziswa kwemali yakweleZimbabwe, uMnumzana Thuli Ncube uthi ubukhohlakali buyamemedeka elizweni. UNcube wethule umbiko lo eHarare namhla esungula uhlelo lokulwisana lobukhohlakali eZimbabwe. Uthi kumele abasebenza lohulumende belandele imithetho yonke ukwenzela ukuba kungafumbathiswa izisebenzi zelizwe. Ukuhlanzelela lolu daba sixoxe loMnumzana Mazimba kuJera, ingcweti kwezomnotho ezimeleyo.
Wona njenga leqiniso lelo elikhulunywa ngomkhenqulo ukuthi i-corruption iningi kakhulu. Abantu abaningi sebekhulume ngendaba le. Sangisela u-controller endodijasenaround sibili nxa esiza ama-audits lwana awama-public entities ama-state enterprises akompara state uzabona ukuthi uyavikswa okuningi okufuneka kulungiswe. Nxa sibona ukuthi into zithengwa kanjani, nxa sibona ukuthi izinto ziphuma kanjani, kodwa ama-recommendations ka-controller endodijasenaround kawasambelwa. So kubona njengani kubangudubo lokho ukuthi abantu baye bekwazi sibili ukuthi ama-loophole akhona baye befuthiwa ama-sense ama-loophole akhona lapha.
Kodwa khonokho-ke kulungiswa njani nxa sikhuluma ngobukhohlakali obukhulunywa uMnumzana Mthuli Ncube lo?
Okokuqala kumele sibili abantu abaenza indaba enkohlakalo babothwe. Sinike sibili umzekeliso njalo sikhuze ukuthi asifuni into ye-corruption. Okwesibili sinama-audits siwayenzayo nomnyaka kumele silandele ama-recommendations aphuma kuma-audits wona lawo. Okwesithathu ngibona njengani nxa sesifatha abantu ukuthi babuye emsebenzi kakhulu kuma-companies lapha kumele siqhathe abantu abazi ukuthi umsebenzi uhanjiswa kanjani. Kodwa okokugcina ukuthi abantu kumele babe nenzuzo sibili ebonakalayo ukuthi becabange ukuthi bangayenza imali nge-corruption.
UMnumzana Masimba kuTshela, ingcweti kwezonotho ezimeleyo, besixoxa laye eseHarare. Amabandla aphikisayo athi afisa ukuthi ahambukele i-voters roll njengoba iZimbabwe Electoral Commission isala ukuthi ibanike uluhlu lolu lwabantu abavotayo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamanye athi asekhulumisana leziphathamandla zomanyano we-African Union ukuze bethole ugwalo lokuvota. Unkosazana Ellen Shiriyedenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi kuqakathekile ukuba inhlanganiso le lezinye zingenele kudaba lwe-voters roll. UShiriyedenga uthi udaba lolu lwabikelwa iqula le-SADC elikwele Zimbabwe elihlolisisa indlela okulungiselelwa ngayo ukhetho oluzayo.
Into esakhala ngayo ku-SADC yindaba ye-vote. Ukuthi izethu zayisiningi i-voters roll njengama-political parties. Khathesi sibona izami ibhizi sithumela ama-messages ukuthi sifindele kuma-WhatsApp group esebenzisa i-voters roll eyenze after i-voter registration blitz. Kodwa thina nxa sicela i-voters roll siyanitsho as long as kungema-voters roll kuzasisupa phambili. I-voters roll isinaba njalo sisebenza lamanye ama-civic organizations elizweni ukuthi sibone ukuthi singancedisana njani ukuthi sithole i-voters roll. Njalo futhi njengebanga sesibhalile elincwadi ezekho ukuthi besicela i-voters roll yonaleyo ngoba umthetho welizwe uyakhuluma ukuthi i-voters roll is a public document. Umuntu lomuntu oyabe eyicela kumele ayiphiwe ebhadale imfanelo ezifunakalayo. Njalo le-SADC sicelile ukuthi kule ndaba e-voters roll ayibhalela izinda kudosiya esihambise SADC sithi khulume kakhulu ngodaba le-voters roll ngoba i-SADC ilemithetho ethize ekhangelane njengothetho and i-voters roll is one of them ukuthi i-voters roll should be accessible to all political players. So sithi iZimbabwe njenge-member state ye-SADC kumele ilandele imithetho le efakwe yi-SADC. So ngenye indaba lathi sizama naku-SADC sizama ukuphusha ukuthi i-SADC isincedise ukuthi i-voters roll iyaphiwa mabandleni ama-political parties nabanye nje ama-election stakeholders.
Amabandla amaningi aphikisayo athi kumele lulungiswe udaba lolu. Kodwa okubandla le-ZANU PF uMnumzana Mlungisi Moyo uthi akuqedakali okufunwa ngamabandla aphikisayo.
I-voters roll le abakhala ngayo iyatholakala and ayisiyo document engingathi ingasetshenziswa libandla eliphikisayo kuphela. Even lebandla elibusayo liyayifuna, kodwa ngenxa yokuthi i-ZEC ile mgoqo yayo ilokusebenza kwayo esebenza ngakho, lebandla elibusayo lathi kunje kunzima ukuthi itholakale i-voters roll leyo ngoba lathi siyabe sifuna ukuthi abantu babone ukuthi barejistile ukuvota kumbe barejistanga. Ma bona bethu bafuna ukuya ku-African Union kuyatshengisa kakhulu ukuthi bona kabameli izikhalazo zikaZulu wala ekhaya ngoba abakahambi ngisho lama-court awala abakazami ngendlela zonke ukuthi bafuqe i-ZEC ukuthi yenelise ukubanika leyo voters roll. Sebe ngabantu abathi bagijima baya ku-African Union, ngabantu abathi bafuna ukuya angazi bebazagcina besithi bafuna ukuya la ku-European Union.
Umnumzana Believe Gawule laye okubandla leli ulombono ofanayo.
I-ZEC izanika wonke ama-political parties kubiza khulula i-voters roll ngesikhathi esifaneleyo isibonile ukuthi umsebenzi wabo wonke sebewuqedile. Ngokunjalo abantu bayanikwa isikhathi sokuya inspector i-voters roll sokuyalanda ukhetho lapho abantu abayabona khona ukuthi ababengekho amabizo abo engekho ku-voters roll banikwe ithuba lokubhalisa okokugcina. Ngokunjalo abanye beze bethi kwesathi nxa besiyakhethweni becine bevota beze bethwele ama-slips lana okuregister as voters nyalo kwalokho kusenzakala kuqala. Ngokunjalo-ke amboni kuphuzile lokho ngoba okuqakathekileyo ukuthi kade vele lona ukhetho luningi.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okuhlanganiswe ye-Freedom Alliance uthi amabandla aphikisayo kasoze aluthole ugwalo lwe-voters roll.
Ukukhala kwamabandla aphikisayo kuyikutshaya nje umkhulungwane. Inja iyayutshaya umkhulungwane kodwa ekukhalelayo kungaphumi. Ukuya ku-African Union akusoze kusize lutho ngoba i-African Union akukho ezakwenza. Nxa kuyikuthi khona kumbe sithi ngabakhokheli bamazwe athile besemazweni abo abakusolo kwenzakala eZimbabwe, angeke bathi nxa sebe ku-African Union bese beqina bakusole. Ungakhangeli ilokuzeni i-SADC akulanto eyenzayo isadiki into yabunjwa ngomgabe into vele inhlangano yabe ivikela kakhulu ama detector kumbe sithi ontando kayiphikiswa. So angiboni ke mini African Union kukhona ezakwenza ngoba kufuneka vele ukuthi kusukume izinhlanganiso eziselizweni abantu abaselizweni besola into eyenzakalayo kusuka lapho besuka ama individual countries achothoza okwenzakalayo.
Omele iHarare North edale lePhalamende umnumzana Alan McCann wapanika udaba lwe-voters roll emthethwandaba owathi kumele lulungiswe lungakanikwa uZulu. Elezimba politics elizama ukuhlenga izizalwane zakuleli lizwe ezibhekane lempi yomvukela kwele Sudan. Unumzana Livid Mugejo isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe othi sebelungise amabhasi okuthwala abadabuka eZimbabwe abalokhu beseSudan okulempi esabekayo. Umugejo uthi kulabadabuka eZimbabwe abalikhulu abangekho engozini abafisa ukuhlengwa. Uthi eleZimbabwe lixoxisana leSudan ngokuhlengwa kwalabo abafisa ukubuyela ekhaya. Kusanokuqhamuka impi phakathi kwenkokheli yebutho ebanga ukubusa ilizwe leli. Ukuze sihlaziye indlela yokuhlenga abantu, sixoxe lomnumzana Everson Mdlovu ofundisa izifundo ze-disaster management eNational University of Science and Technology.
Banabo abaisihlangothi ezinjengezithi kufanele babe khona but ikhumbule ukuthi they will need to operate bephakathi kwe-framework either ye-AU kumbe eye-UN ngoba kabakwazi ukuthi bangabuya bebodwa nje nabo then they're exposed uyabona. So kaningi-ningi-ke abanjalo bayangenela bese be-coordinator kumbe bethole u-coordinator. Instead, u-coordinator kuqakathekile in such a war zone. And the ungananzelela vele emhlabeni sile IFRC I'm sure I'm a Red Cross, around the Red Cross. Kuvele kulesivumelwano esikhona nga ukhangela within that framework IFRC na locus tenens sphere atmosphere standards. Kulesivumelwano esikhona sokuthi abantu abanjalo abangathola imibhobho futhi abangena ukuzosiza ama-civilian kule ndlela ekufanele ba-operate ngayo, kule ndlela okufanele basemtshwe ngayo, kule ndlela okufanele bavunyelwe ukungena even within the war zone bakwazi ukwethula usizo abalalo. Kungaba yikudla, kungaba i-temporary shelter, kungaba okunye nje okuyabe kufuneka. So kabakwazi ukuthi bathi operate bebodwa. They will need to operate within a coordinated framework.
Kunzima kanganani khona vele uyahlenga abantu ngesikhathi sembi?
Kunzima ngoba uyathola ukuthi ezinye inhlangothi kulabo abalwayo, for example abalwisanayo, balakho ku-violate some of the standing regulations kumbe policies ezikhona emhlabeni ezokuthi khona bangalwisi abantu abanjalo abalande kuzosiza. I'm sure uye uze kuthiwa abanye abazosiza they've been captured kumbe sebebulewe, khonakho kuyatholakala kushiya ne-maturity yalabo abalwisanayo. Kodwa-ke into ekhona yokuthi abalwisanayo bayakwazi khonokho ngoba it's one thing ekhona ungabetraina ukuba ngamasosha kabukuka whatever it is bayabekwazi, but abanye ngivume ukuthi maybe bayabeswele ukudla bayathathela-ke bona bamibisa, khonokho kuyatholakala. Kodwa kakhulukazi nxa abantu abanjalo be-operator within i-framework ye-UN kumbe e-AU and within i-framework ye-IFRC kukhona ukuhlonipha okuthile, kodwa we cannot rule out ubugebengu obukhona vele impenini situation.
So-ke singathi nxa kulezi zalwane ezidabuka kwele Zimbabwe ezikhona ngale Sudan kumele kuthathwe manyathelo bani ukuze besuswe khona ngale?
Yeah, I'm not sure as to the functionality of our embassy, that's one, but any other embassy in such situations ilakho ukubafisa abantu asebethole nzima ukubemukela babagcine temporarily inezindlela zokuthi abantu abanjalo bangathithwa njani phakathi kwe-wozone analyama. Kodwa-ke into esinanzele ukuthi in the absence of ukufunctiona kwama-embassies asithi la media asechina i-UN framework kumbe i-AU framework yangaliyabi khona khona lapho ilakho ukuthi isingangenela-ke ikwazi ukuthi abantu abanjalo beya-protected njalo bayathola ama-safe route okuzama ukuthi babalekise or bayegcina lapho esingathi is a bit safe khona.
Umnumzana Everson Ndlovu ufundisa izifundo ze-disaster management e-National University of Science and Technology. Besixoxa laye eGobulawayo. Uqala kusasa umbukiso omkhulu wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair ozavulwa okusemthethweni ingonyama yamaSwati, uKing Swati III, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abazabukisa impahla etshiyeneyo sebelungisile indawo zokutshengisa uZulu abalakho lonyaka eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Umgcinisihlalo wenkampani yeZITF umnumzana Busisa Moyo uthi asekuzinga eliphezulu amalungiselelo ombukiso lo ozavulwa okusemthethweni nguKing Muswati III.
NgoLwesihlanu ilanga elikhulu kakhulu ngoba yiyo i-official opening yeZITF. Sixwayiswe ukuthi ozasivulela iZITF kulo mnyaka yingwenyama yamaSwati, inkosi uKing Swati III, kanye lomongameli weZimbabwe, umongameli wethu uDr. E.T. Mnangagwa.
Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority kobulawayo unkosikazi Nomvuyo Mathonsi uthi zonke izindlu zokuzilibazisa sezigcwele kobulawayo.
Amahotela, ama-lodges, ama-Airbnb, bed and breakfast facilities bonke sebegcwele. Bagcwala nje sinanzelela ukuthi abaningi babo sebeqhelisile. Ama-lodges, they've extended the number of rooms that they have that has bangezeleli izindlu abalazo ebebelazo last year sebengezelele this year.
Unkosikazi Mathonsi uqhubekele phambili esithi basebenzelana lecouncil yakobulawayo lezisa njalo ubulawayo uzabe elamanzi lamandla kagetsi ngesikhathi sombukiso weZITF lonyaka.
Sithanda ukuthi sivike futhi ukuthi hayi city council uzwisisile sisili lawathi during those days ZITF bakwazi ukuvala amanzi bazisa naye bathi hayi kuzazama ukuthi angaqumi amagetsi.
Umnumzana Mthokozisi Mthunzi olungisa indawo zokubukisa enkundleni yamabhizimusi eZITF uthi sebelungiselele umbukiso lo.
Hayi, thina sesilungiselele, siyasebenza sikulokuzwayo. Hayi, trade fair siyaqala, siyabonani zonke izinto ngendlela esiqalise ngayo ukuprepare. I think konke siyaba sesiqedile.
Okubhizimusi lokuthwala uZulu kobulawayo umnumzana Meluleki Mlotsha uthi ibhizimusi lisasephansi okwamanje kodwa bakhangelele ukuba lizakhuphuka kusukela kusasa.
Awukakhanyi sibili, akutshengisa ukuthi kule trade fair lokhu sizihlalele, especially thina khonapha ema-taxini laphayi. Awukakhanyi lutho sibili, abantu abalamali, akutshengisa ukuthi kule trade fair. Asazi njengoba izaqalisa kusasa ukuthi kumbe kuzaqala lapho ukuthi kujinje kusasa, so siya phambili.
Umnumzana Nkosilathi Khumalo okubhizimusi lokuthengisa impahla kobulawayo uvumelane lo Mlotsha esithi ibhizimusi lisasephansi kakhulu.
Ibhizinisi kobulawayo ngesikhathi se-trade fair hayi ngani lo kancane akatshengisele ukuthi kuhamba njani, kodwa hayi akula bhizinisi wakadizi.
Umbukiso wamabhizimusi oweZITF walonyaka uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Transformative Innovation Global Competitiveness. Amazwe angamachumi amabili lanye azabukisa lonyaka amankampani adlula kancane amakhulu amahlanu 533 azabe esemagcekeni eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Abaphathi ntambo beZITF bathi umbukiso walonyaka ukhule kuyisilinganiso songamachumi amathathu ekhulwini 30% ngemva kokwehla ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. iZITF imanyane labo somabhizimusi ikhangelelwe ngolwesithathu ukuba izaqhuba umhlangano ozangenwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwengwa labakumanyano we-European Union labanye. ngolwesine kuzakuba lomhlangano weConnect Africa Symposium ozangena njalo ngumnumzana Chiwenga labe UNDP iEU labo somabhizimusi bomhlaba wonke jikelele abasakhulayo labo balemihlangano yabo ephansi kombukiso omncane kulowo owezitf owescholastica ozaqhutshwa ngumqondisi weNational University of Science and Technology usikhwica mfundo mqhele dlodlo ngimele umsakazi westudio 7 ngiseZITF kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Hello Botswana, lizathumela amakampani angamachumi amahlanu 50 uyaphatheka kumbukiso weZimbabwe International Trade Fair. Kubika umqondisi Dube.
Amankampani abukisa ezHITF akhala ngokuthi awatholi imali yawo ngesikhathi uma isebenzela kwele Zimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemali yamadola eMelika. Umnumzana Thanolo Likuba oyinhlanganiso ebona ngezamabhizimusi eBotswana Investment and Trade Center uthi bayathokoza ngebhizimusi amankampani aweBotswana litholayo ngemva kokubukisa ezHITF. Lokhu sekubona amankampani aweBotswana azabukisa ezHITF ephathiswa nguhulumende wabo eqonga kusuka kwisithelakalombili nyakenye kusiya kuchumi lanhlanu lonyaka. Lukoba uthumbikiso weZITF uqakathekile kakhulu kumankampani eBotswana.
The difference this year is that we've received a lot of interest from Botswana companies who wants to participate at the show. The previous companies from last year, it was 8 companies.
Umahluko lonyaka ukuthi amankampani amaningi afuna ukuyabukisa eZITF nyakenye kade yishiyagalombili lonyaka aqongile alitshumi lanhlanu.
Ngaphandle kwamankampani alitshumi lanhlanu azabukisa ngaphansi kwenhlanganiso yamabhizimusi kahulumende weBotswana, kulamanye amankampani azimele wodwa azabukisa kobulawayo. Ulegoba uthi noma nje bethakazelela ukuhambisa amankampani embukisweni we-Trade Fair, kulokukhathazeka phezu kokuswelakala kohlobo lwemali yamadola eMelika kwele Zimbabwe.
Some companies which wanted to do with Botswana companies were struggling in terms of paying for products that they will have sought from the Botswana companies.
Njengoba usazi, ele Zimbabwe libhekane lohlupho lwezo mnotho. Amanye amankampani aweZimbabwe agcina esehluleka ukubhadalela abakuthengileyo ngenxa yokusilela kwemali yedola yeMelika.
Isikhalo sokuhlawulwa ngemali yamadola yeMelika sihlala sikhona kakhulu kumhlangano wokuzama ukukhanga osomabhizimusi ukuthi bevule kwele Zimbabwe. Umnumzana Sifa Sithuma okuhlanganiswe iluba ugwalo labeZimbabwe abangaphandle kwelizwe e-Diaspora Policy uthi udaba lokuthola imali luyakhathaza.
Ama challenges yona lawo abakhuluma ngawo awe currency kumbe yamadola ngama concerns are genuine. Ngicabanga ukuthi njoba kukhulunywa nge digital currency ezaba backed nge golide angazi ke ukuthi imphumela yakho nezaba njani ngoba konke khona lokhu kweyeme on consumer confidence ukuthi abantu bakwemukela njani, are they skeptical or abantu bahle bakwemukele ngezandla zombili, yikho okuletha umehluko. Ngaze kube licebo elihle kodwa nxa abantu bengalithathelanga phezulu alisebenzi ngendlela okuyabo khangelelwe ngayo.
Uchuma uthi kuqakathekile ukuthi kube lethemba kulabo abafuna ukuvula amabhizinisi ekhaya okuguqela izizalwane zeZimbabwe kwele Botswana.
Kuyinto lathi sikhona lapha esikhangelela ukuthi ngobuningi bethu ngama-businesses ayenziwa ngabantu la, sikhone ukuthi siyo showcase njalo kube lamarelobudlelwano lamakampani ekhaya ukuthi abanye babe bedinga ama-distributors ama-products abo lapha eBotswana. So izinto okudinga ukuthi abantu bazikhangele. So le meeting yena le yabikhona ngolwesithathu kobulawayo sikhangelela ukuthi kube labanye bethu abazayatenda ukwenzela ukuthi kubone ukuthi opportunities banezikhona ezingaba lusizo lakithi.
Ele Zimbabwe lisanda ukubika imizamo yokuthi liqinise isisindo semali ngokusebenzisa ubunengi belitshe legolide elizweni. Ngokunjalo imali yedola leZimbabwe izabe ihambelana lesisindo segolide ukuze ingabhuluki masinya njengalokhu okwenzakala kuhlobo lwemali yamabond notes esetshenziswa elizweni. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Abalwa impi yenkululeko bathi bahlukunyezwa ngabanye babo abakubandla elibusayo asebefuna ukubasusa endaweni abazinikwa nguhulumende emadlambuzi kuthathwa umhlabathi wabamhlophe. Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleZimbabwe lilungiselela ukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka. Kubika uEzra Chisa Sibanda.
Lokhu kuchazwe ngabalandeli baleli bandla emhlanganweni omkhulu wokukhankasela ukhetho oluzayo. Umkhokheli bandla lezaphu uMnumzana Sibongelezi Nkomo uthi bathwele nzima abakubandla lakhe.
Bakhalaza ngokuhluhlwa izandla, ukwethuthelwa izandla.
bafuna ukujoyina ibandla labo izami ibhizi ikakhulu laba abazithi bangama-overgerens bahamba besephisela abantu ukuthi ingajoyina izaphuyeni leyo ingavotela izaphuyeni leyo izalibona but abantu bazimisheli abantu bakudiniwe into enzakala elizweni labo basitheli ndawo mpela ukuthi hhayi bayasethusela kodwa hhayi sizimisele ukuthi sivotele izaphu sizimisele ukuthi sikhiphe izami embusweni kungene umbuso ozanayela abantu ozazihlupha ngabantu atsho umbuso ozihlupha abantu abalutshwane abafuphuluzi.
Umnumzana Dikwa Dube omunye wabalwa impi yenkululeko uthi abanye bakhe abakubandla leZANU-PF bazama ukubamba ngamandla ukuthi angene kubandla leZANU-PF.
Kasikufisi ukuthi kona kube lokuvota okwamasteli, sifuna ukuvota okuqondileyo ngoba umbuso wezaphu yiwo oyiwo endaweni yethu. Bathi kona kubhalwa ngamasteli bahamba bethatha izithupha zabantu bekubhalisa ngenkani mina zangibala abanye abantu babaleka
amazwi kaDube agcizelelwa ngomunye njalo walwela inkululeko umnumzana Nhlanganiso Ndlovu othi ngeke athiye izaphu.
If wena ungwaso weZANU-PF uma kubhaliswa awubhalwa ngenxa yokuthi awuvoteli iZANU-PF so ngokunjalo nje kuyasihlukumeza okuyindaba kwalokwana bathi kufanele singene kuZANU-PF kodwa kasisafuni. Mina angisabi kodwa angiseyi kuya khona, mina sengiqina eqembini lethu elikamdala uNkomo.
Umfelokazi uCynthia Khuphe uthi kaholi ukudla ngoba kuthiwa umlandeli wezaphu.
Hayi, mina ngagcina ekugcineni ukubuya kwempuphu liyana kwakuthiwa impuphu ngiyabantu bezanu nje kuphela. So bahamba ngokuningi babo bahola leyo mpuphu bathi nabanye asibange sihambe. Onjengami vele bahle bathi ngingatshelwa ngoba ngiyazi ukuthi ngiwezaphu. Phakathi lapho engihlala khona vele yini ngedwa umuntu wezaphu. Ngiphila ngokuzincedisa nje ama-peace job. Uma kungela ama-peace job angiyabe ngelayo iplani ukuthi ngingayenzani.
Unkosazana Janet Mube omunye wathola umhlaba ngesikhathi sokuhlaliswa kutsha kwabantu emapulazini uthi indlala isimthwalo senzima.
Mina ngihlala ku village AT e-resettlement Mtombo Dam. Abantu abasatheli inhlelo ezizalo ezikhona ezigabeni noma ukuthi white nurse singekho ebandleni lezami thina sikuzama so kunkana ungani kuyabahlupha ukuthi izinhlelo zonke noba yidone ebuyayo thina sesibekwe eceleni nani ngasisa ngabantu asisaholi abantu abaningi vele asiholi babhala 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 bakhipha bonke laba abanye abantu ababazifika bakho epathini yabo lakuinyabenzela kakhulu kwabakhulileyo ngoba abanye ugogo abakwanisi ukuthi bangazincedi sabe sikhalele ukuthi imvila bo bangathola okuncangabana bezincedisi manje njengoko bethiywa phandle khonapho bengala abantu ababasapotayo kuba nzima.
Umsekeli ngampani ntambo wezamakhakhasi ye-intanethi njalo engummeli walesi sigaba edalela ephalamende umnumzana Dikumuzi Phuthi uthi ngamangala uhlaza tshoko okhunywa ngabasekeli bezaphu.
Angingummeli webulilima West Constituency lapho kutholakala khona abantu abakhonona ngalokhu. Ngithanda ukukubeka kube sobala ukuthi ngamangala wona lawo ngoba sibazi abantu bakithi bengabantu abahlezi kuhle konke ngokuthula. Uhulumende weZimbabwe kunye lebandla leZANU-PF ukukhokhelwa ngumbono kababa uPresident Emerson Dambu Zomnangagwa olokuthi wonke umuntu kaphathwe ngokufana nayo lawa ngokulinganiswa. Wonke umuntu ngendlela engazi khona uyathola umumbu, uyathola wonke ama-inputs aphathelane lokulima, uyathola konke okuphathelane lokufuya. Inhlelo zonke zikahulumende nxa zisiza zilanda uZulu weZimbabwe, zilanda umuntu wonke.
Amapholisa kulindawo athi akuna muntu okwamangala ngokuhlukunyezwa ngezombusazwe. Kukanti emhlanganweni lo umkhokheli weZaphu uNkomo utshele abalandeli baleli bandla ukuthi bengavumi ukwethuselwa ngabalandeli beZANU-PF. UNkomo uphinde wathi kumele balungiselele ukhetho olukhulu olukhanele ukwenziwa kuphele kukaNtulikazi kumbe ekuqaleni kukaNcwabakazi. Ngimele Studio 7 emahlambuzi ePlumtree, igama lami uYezu Jesus Banda.
Ulaptop namhla sixoxa ngokwenzakale eWashington DC kube kutshengisela abakumabandla aphikisayo esigodlweni seZimbabwe kanye lomcimbi wesigodlo lesi okuthakazelela uzibuse. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Umphathintambo obona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe umnumzana Mthuli Ncube uthi ubukhohlakali buyamemetheka kweleZimbabwe. ELeZimbabwe lithi selizama ukuhlenga izizalwane zakuleli zwe ezibhekane lempi yomvukela eyesabekayo kweleSudan. Umbukiso omkhulu wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uqala kusasa. Ngingakhohlwa ukusithumela incwadi ziye email kukheli@studio7@voanews.com. Silukuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Wolivalisa ngenjabulo. Ngumthembo Sithembayo uGift Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara.